Namhlanje sise eMandla ende indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili and bekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi ibhajethi leyi ikumumakhe ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini ezikolo imali zabo zempenkeni izibhedlela bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela kathesi umkhuhlane we-cancer umkhuhlane lowo wawelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelathwa uhamba usiya kwelathwa endaweni ezikhathana ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakuyenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube lemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela ezinengiy'ngubo kazibekho so in abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational training bayawafuna ukwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuyikhona sebelibala ngakhona abanye khona sebengena kwizidakamizwa so bebekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lezinto lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingane okulingene bona bese sibuya kuma-veterans ama-veterans ayatshela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esinakho labo kabathole ingxenye sikhangela ipasipoti injiyana bathi iphezulu intengo yayiphezulu kakhulu i-tax bayabenzela ababathekisa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-chayini njalo bona bathekswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigaqo yabisile abantu ababanceda ngayo kodwa ini ingumhlabathi abawugugudayo ngowethu wamazimbabweni babathekse abantu labani ukwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa leli ubhekise ngathi
ya endaweni ethiwa uzumba so izolo besisemzalabani kuxa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 i-$10 bangayiyenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba ngalempoto ezindlini ezinto athengazange ngayibambe i-$100 sesizoza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke enganani ukuthi babe khona baphathekela ngokubhajethi yakhona.